Sika disenda ba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wanamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
bekuvele kungenazimoda bezimlutshwana singazi ukuthi ozibuqo bevele benalo bebethelibhizi kodwa ekuqhukula abantu amaqhuku lamaqhuku abebonakala kuma-bus stop la amalokithi wonke ngijikelele phosa izolo imini yonke.
Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokuthi iningi labantu liyaswela imota zokuhambisa njalo uzalungisa lolu hlupho ngokusungula uhlelo olusalulongwa olukhangelelwe ukuqeda lolu dubo.
I think we have a responsibility to protect the people of South Africa first. You know, we're hoping that all those 8,100 occupied bus Africans are doing better than the law.
Idolobho leJohannesburg selethule umthetho ohlose ukuthi zonke indawo zokuthengisela ezitaladeni kuleli dolobho zithathwe izizalwane zakwele South Africa. Umanyano owe-European Union usukhuthaza amazwe wonke angamalunga ukuba engasathengi amafutha ezimota leyinye impahla kweli Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokuthi iningi labantu liyaswela imota zokuhambisa njalo uzalungisa lolu hlupho ngokusungula uhlelo lwe-Urban Mass Transportation System olukhangelelwe ukuqeda lolu dubo. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yebulenjini eTwitter namhla ntambama. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi kufanele kuvunyelwe ezinye imota hatshi ezenkampani yezokho kuphela ukuthi zithwale abantu.
KoBulawayo uhlupho lwezimota lukabili. Okwakuqala nxa sikhangele izimoto ezithutha abantu zisuka emalokithini siye esidikidikini sedolobho kuvame kuba yibo zukho ngaba ngamabhasi kumbe kube ngamakhombi. Kodwa ke sikunanzele ikakhulu izolo kumbe ikakhulu mhlaka 3 May yikho ukuthi bekuvele kungenazimota bezimlutshwana singazi ukuthi ozuqo bevele bengaphi kumbe bebethelibhizi kodwa ixuku labantu amaqhuku lamaqhuku abebonakala kuma-bus stop la amalokithi wonke nje jikelele phosa izolo imini yonke. Ufica ukuthi lezi ezinye izimoto ezazivele zithova kudala ombayiwa labo city transit laba labo bupta abangasavunyelwayo ukungena emgwaqweni sokuthiwa-ke yimshikashika lanxa kuyizovela izimoto ebesizazi ziyabe zingavunyelwa ukuthi zingene edolobheni. Amapholisa abevimbile nxa zonke okubangela ukuthi abantu abaye emsebenzini bagcine bephuzile kumbe abanye vele bagcine bengasahambangi. Kube sekufika intambama-ke kuphinda kube isichobechobe futhi khonapha lapho okugadelwa khona-ke boHamara kibo-Lion langaphi ngaphi ngenxa yokuthi izimota lezi ziyabe zisilele zikazubukho njengoba lezi ezingalamabhakani kazubukho baye bevele bengazifuni emgwaqweni. Sibesesiba lohlupho lwesibili lokuthi nxa umuntu esuke elokitshini esiya kwelinye ilokithi kuveleka kulazubukho izimoto ezithenjiwe yilezi ama-Honda Fit lamanye nje amakhombi angarejistanga andazuku. Manje amapholisa abevimbile izindlela zonke zonezo kusuka-ke kubangela ukuthi abantu bagcine bengasela zindlela zokuthi bafinyele abafuna ukufinyelela khona. Ntathe umzekeliso nxa umuntu esuka mhlawumbe kosekusile enkulumane zama ukuthi aye e-Kaltbuk bezama ukuthi aye eLuveve amapholisa angavela vimbe izindlela lapho ohamba khona lezo zimota kusho ukuthi abantu laba basela izimota zokuhamba ngoba vele kakulazuzubukho ohamba kuwona lowo amaroads. So yizo-ke izinhlupho abantu abahlangana lazo ngenxa yemonopoli kazuzubukho njalo ebangelwa ukuthi amapholisa abevimbe imigwaqo lapho kumele izimota lezi ezincedisa abantu zihambe khona.
Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi balunanzelela udubo olubhekane labantu njalo bazalulungisa ubona ngani lokho kuyathembisa yini
lo uhlelo lolo abalukhulumayo yebo kungaba luhlelo oluhle nxa kuyikuthi lusungulwe kuhle esikunanzela ukuthi bekungamelanga kuqalwe kumiswe amakhombi lawa vele kade sebenza ngaphansi kwamakampani kaBupta makampani kaMbayiwa lamakampani lawa kaCity Transit kumbe Apricot labana kade beqonda libona sidingale labo UPH bekulula ukuthi uhulumende aqale aqogelele abe lezimoto ezaneleyo ezathutha abantu nxa sokuthwela omakampani kumbe mhlawumbe asavunyelwa kumbe njalo uhulumende akhulumisana nalawo makampani ukwenzela ukuthi basebenzisane in partnership ukuze kungabi lohlupho lwe-mass public transport system kodwa kalesi sikunanzela ukuthi vele izimoto lezi esithi ngezikazubuko kasizo zikazubuko but nizimoto ezilabanikazi abacathe ngaphansi kwebhakani likazubu yikufuthi ukuthi le mkhehlekhehle eminingi esikhangele ukuthi ngabe kuthiwa ichovisi yemakhaya ithwele izinqola khonake kodwa kathesi yiyo esithwala abantu lapha edolobheni fica ukuthi kuyabe kule ntuthu esabeka isigaga sentuthu kucause ipollution emadolobheni njalo lezi amabhasi lawa ayabulala imigwaqo
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ecingweni ekwaBulawayo. Idolobho leJohannesburg selethule umthetho ohlose ukuthi zonke indawo zokuthengisela ezitaladeni kuleli dolobho zithathwe yizizalwane zakweleSouth Africa. Lokhu kubikwa kuzadala ukuthi abokuza abagoqela beZimbabwe bathwale nzima ngamandla. UThuso Khumalo usiphalo ludaba iseJohannesburg weleSouth Africa.
Ngokutsho kwesiphathamandla sedolobho leJohannesburg esibona ngezomnotho kuleli dolobho uMnumzana Nkululeko Mbudu, umthetho omutsha lo uhlose ukuthi amabhizinisi okuthengisa ezitaladeni ahleleke kungaminyani njalo kulandelwe imithetho yedolobho. Uthi kwakhathesi kulamaphemithi okuthengisa ezitaladeni edlula izinkulungwane ezilitshumi lane 14,000 kodwa ke uthi inhloso yedolobho leli yikuphungula amaphemithi la abe zinkulungwane ezisishiyagalombili kuphela
8,100. And, you know, I think we have a responsibility to protect the people of South Africa first. You know, we're hoping that all those 8,100 occupied bars are finished. But you can do it in the law.
Sizaqinisekisa ukuthi zonke indawo zokuthengisela zithathwa izizalwane zakwele South Africa. Kutsho uMnumzana Mbundu. UMnumzana Mbundu uvumile ukuthi akukho emthethweni ukwalisa abalemvumo yokuzodinga ukuphephela kwele South Africa. Ukuthi bathengise ezitaladeni ngesikhathi izicelo zabo zisahlolisiswa. Uthi kukhona ukufuze kulungiswe mayelana labadinga ukuphephela abaselizweni. Leli dolobho lithi amaphemithi okuthengisa ezitaladeni azaphiwa ngokusebenzisana kogatsha lwendaba zasekhaya olwezemithetho, olwezemisebenzi kanye lamapholisa. Lokhu kutsho ukuthi bonke abalamaphemithi asephelelwe isikhathi lalabo abalencwadi zokuba kwele South Africa bazavalelwa phandle. Lalabo abangelancwadi zokuba kwele South Africa bazavalelwa phandle kwaloluhlelo. Eminyakeni elithume edluleyo, kulezinkulungwane zezalwane zeZimbabwe ezibalekele kwele South Africa ukuyadinga imisebenzi. Kodwa ke njengoba isilinganiso sabangasebenziyo kwele South Africa ekukhulwini sebesedlula amathumi amathathu lanhlanu 35%, iningi labantu bokuza bazithole sebethengisa imibhida, izithelo lamatamati emgwaqweni. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi baqaphe ngesolo khozi ukubona ukuthi idolobho leJohannesburg izawusebenzisa njani lo umthetho.
Alisitendi ukuze usithole esokuthengisela kumele ube le-South African ID. Ama-South Africans lawo asuke aziqhatshise uthi to ama-migrants kwezinye iindawo. If the South African is fine with renting their stall out and the migrant is happy to rent it and both of them are gaining out of this prospect, what is wrong with this?
Selokhu uqalelo nyaka kule qembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula eselihambe indawo eziningi elizweni licotsha abakwamanye amazwe abathengisa emsikeni lisithi basuke kulezi ndawo kungene izalwane zakwele South Africa. Melesibo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Kumalo.
Makande ukhethe ukunanza usuku lokuqakathekisa umsebenzi wentathelizindaba ole World Press Freedom Day. Labafundi bekolitshini ye-National University of Science and Technology INAST kanye labe-Midland State University koBulawayo. Lapho umphathintambo wezokwethula kwembiko umnumzana Kindness Phabatsa afundise khona ngemithetho yelizwe ephathelane lokwethulwa kwembiko laleyo uhulumende akhangelele ukuyibumba kutsha ngenjongo yokuba limukisa ngokuqakatheka kwabakufundeleyo bebambene le-UNESCO le-MISA Zimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uMichael Ve weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela amalungelo abasakhulayo abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba e-Young Journalist Association, umnumzana Leopold Monende.
Ilanga lelinye lokukhumbula umsebenzi owenziwa zintatheli izindaba elizweni lethu ikakhulu eZimbabwe, lilanga lokukhumbula ababala lokubala, ababala lokubuka okunye esikukhiphayo thina njengentatheli izindaba. Lilanga njalo elokuqhubeka phambili le mkhankaso yethu ukuthi umsebenzi wethu sifuna ukuphuthwe kanje, sifuna uhulumende esenzele lokhu nezinye izinto angakazi angasenzeliswa. Lilanga lokuthi lathi sibone ukuthi sihambisa njani umsebenzi njalo singazenza sibe ngcono ngendlela yini.
Leo, indikimba yalo mnyaka iqakathekisa ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ngabakwethulela uzulu izindaba. Ubona ngani imitshina yakulezi nsuku iyasiza na emsebenzini?
Umsebenzi wethu lo i-internet isenze umsebenzi wethu wabalula, njalo umsebenzi wethu sichaza labazali abalalelayo ababalayo nababukayo. Ungakhangela singakhela ama website ekudala sasitshela abantu umongameli Emmerson Mnangagwa uthe okwakhathesi sefisa inxa singathi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe sibeke bezibukele bebezilalele ekhuluma osekwenze umsebenzi wethu lasiba ngesikhiwa sithi ube credible, yabo. So it's a good thing. Njalo i-internet yona isinike amathuba ikakhulu kwabasakhulayo okuzibhalela umsebenzi wabo, njengoba umsebenzi uhlupha lapha eZimbabwe. Sebenamaphephandaba abo nabo sebeqhatsha abanye abantu osekwenza ukuthi lathi i-industry yethu ithuthuke.
Njengabasakhulayo abakumsebenzi wokwethulela uzulu izindaba, lihlangana ngenhlupho ezinjani elizweni?
Pramike, eZimbabwe akuyalwa msebenzi. Okusho ukuthi abasakhulayo bonke abaphuma emakholejini akula ndawo yokubaqhatsha ngoba abadala abavele bekhona basasekhona, yabo. So also sitho ukuthi i-internet has become their source of livelihood. I-internet sebephila nge-internet. Nxa bengaqalanga iphepha labo sebesenza ezinye izinto nge-internet ngoba ngesikhathi bebekhayelela ukuthi hayi ngiqeda nzihamba e-Herald, bafika e-Herald umuntu angikhona lokhu ekhona. Ngiqeda nzihamba enyezwako.com bayathola osenyezwako.com elokhu ekhona everywhere. Kunjalo ama-opportunity abantu abasakhulayo intatheli indawo ezisakhulayo malutshwane sebezilungisela kuyo. Lokulalelwa sibi even lokho uthi Bramike akuthi uyathi haliyo mfuna ukukhuluma lawe nge-World Press Freedom Day ukalutshwane. Ingxoxo ezinje so sizibona ziphakathi kwabakhokhela izuji, abakhokhela iZinef, abakhokhela iMisa, ngabantu abadala labo abakhokhela o-VMCZ omazi. Asiziboni zibuzwa thinawo ngiyabe kuthiwa hhayi laba basasebancane, kodwa sisasebancane njalo yithe sibanengodla intatha ezintala zethu.
Awusitshele Leo, liyanelisa na ukuqhuba umsebenzi wenu loyikhululekile kungelo kuhlukunyezwa ngamaphoyisa labanye abantu? Liyanelisa na ukusebenza likhululekile?
Ukusebenza sikhululekile kuthiyeni? Ukukhuluma intani, ukubhala intani singenelisa, kodwa okuzenzakala usibhalile kumbe usikhulumile kungahluki. Ngawunika umfanekiso kaHopochungono. Hopochungono ubekhuluma iqiniso esithi izibhedlela zethu azila mapilisi, azila mchina. Kodwa uthe sekhulumile sibonile uhulumende kumbe izanupiyo isimlanda isithi sifuna ukuchaya sithatha lokhu singwenza lokhu isimethu sise yikho okushupha ngeZimbabwe yakhathisa futhi ungakhuluma ungabhala kodwa kusasa bazakulanda bazakwethusela bazakwenza okunye wena oyabunga ukukhala yikho okushupha so njengentatha endizaba ukubhala siyabhala ngoba sesiphila ngokubhala ngengeke lokubhala kodwa ngiyabonga ukuthi sizafika isikhathi kumbe singafika isikhathi sokuthi abantu abazakubuya bethi ndoda wena wasibhala kubi sizakwenza so.
Lowo nguLeopold Monenge, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association, obexoxa ecingweni lo-Mike Hobe we-Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz short wave.
Umanyano we-European Union usukhuthaza amazwe wonke angamalunga ukuba engathengi amafutha ezimota lenye impahla kwele Russia ngoba ilizwe leli selibhomba ngamandla kwele Ukraine. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Reuters News Agency ibika ukuba inhlanganiso ye-European Union isifuna ukuba amazwe asemhlubuleni wezwekazi leli adinge ezinye indlela zokuthenga amafutha ezimota kusiyafika ulwezi lonyaka. Umanyano lo uthi kumele beqinise izijeziso zenoto njalo uvinjwe osomabhizimusi abadabuka eRussia ukuba besebenzele emhlubulweni lo. Bafuna kuvalwe lamabhanga wonke adlelana leRussia ngokuwakhupha ebulenjini kusigxingi seSwift. Konke lokhu kwenzakala eRussia libhomba ngamandla eMariupol lamanye amadolobho lapho sekubulewe khona abantu abaningi. Abadabuka eZimbabwe bathi kuyesabeka okwenzakala kule Ukraine. Umnumzana Mbuso Mhlanga ingcwethi kwezomvikela uthi amazwe aphehla konke lokhu akumanyano we-NATO.
I-Russia ilwa ne-NATO ne-European Union. So unfortunately ukuthi kwenzakala singathi i-venue kuse Ukraine. So Ukraine isihluphekile ngendaba yokuthi ngavumela ukusetshenziswa ukuthi be yivenue ye World War 3. IRussia nizokubeka ngesilungu isazoba agitated kakhulu ngendaba yokuthi iNATO le European Union ziphezi zinikeza iUkraine isikhali. And that clown yase Ukraine nayo busy yavumuthi kube njalo kuzofa abantu abanengi and at the end of the day iRussia izogcina isebenzisa ama nuclear weapons ngoba bebona ukuthi they are fighting a lot of forces not only one force yase Ukraine
uyakhala njalo lo mnuzi nathandazani moyo ngokwenzakala kwele Ukraine.
Isintu sithi ma indlovu ezimbili zisilwa utshani yilo olulimala kakhulu. Kufana nesimo esise Ukraine Dube. Mina ngokwami ukubona ngicabanga ukuthi iRussia le-USA bathethe iUkraine bayenza iground lapho bazochester khona amandla wabo bebulala uZulu ongelacala uZulu ongazaziyo izinto zombusazwe. So ngicabanga ukuthi impi yase-Ukraine ama-Russians nama-Ukraine akakubona izitha ungabheka even i-history yathi ukuthi labantu bekulilizwe lilodwa bephila kahle elizweni. So ikubonisana amandla kwamazwe amabili amakhulu bebhuqana endaweni okuhlala khona abantu abamsulwa. And abantu abamsula laba sebelimala and sebephela.
Umzana Sipongulube olandela ezombusazwe uthi ele Russia lenza ongaqondanga kwele Ukraine.
Siyakwazi ukuthi abantu sathi siqala abantu babethi kuzaphela kodwa mina ngangibona ukuthi vele kuzaphela nzima. Njalo abantu abaningi baye besithi abantu basola i-NATO, basola i-USA, basola. But kulesi simo esikiso kumele sisole iRussia engene elizweni elizimeleyo. Yalidubula, yalibhomba, yenza yonke into. singayisoli USA sisolo nato sisolo amazwe lawa ngabakwenzayo kwamanye amazwe ngoba ngezimiso vele abalazo ngamanye amazwe but ukusola kwethu USA akusho ukuthi iRussia isimsulu iRussia lesi simo se-Ukraine iyo vele ichophe ilizwe yangena phakathi kwelizwe siyabona amazwe iZimbabwe nxa nje kungakhulunywa ngokuthi amazwe angenele iyatsho ukuthi i-sovereign state ibisisima amanye amazwe ami ngoba i-sovereign state so elinye ilizwe elingenele i-sovereign state idubule litshele okukwenza abantu babukele amanye amazwe siyakwazi ukuthi abukele ngendawo yokuthi isimo sawo laso agoqa izandla ngomthetho kodwa yimbi into eyenzeka eRussia njalo izasithelela sonke njalo isesibone vele imithelelo ifuel isayibona ukuthi ikhwele njani ukudla kukhwele njani kanti sengikhuluma begoli i-cooking oil is almost 100 rand from 50 something rand i-2 liters
ele melika omanje lidinga imali kudalele Congress edlula amabhiliyoni angamajumi amathathu $33 billion yokunika ele Ukraine ukuba lidinge izikhali zokulwisana nale Russia akwaziwa ukuba impi le izaphela njani. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sicubungula okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Namhla kuhlandla lapho isikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomnumzana Phanyeka Karimanzira osehlala kweleBhilithane.
Mina ngabuya lapha e-UK ekupheleni kuka-2006 kutsho ukuthi sengile minyaka elitshumi lahlanu ngilapha e-UK. Impilo yakhona lapha ngathi kuyasetshenzwa kakhulu. Iningi labantu basebenza imisebenzi emibili esingathi yi-main job le-part-time. Silutshwana isikhathi esokukhwejisa kumbe sithi i-socializing ngesiNgisi. Ngaphandle kwe-rent, le-council tax, lo-gas, lamanzi, into zalapha zitshiphile. Ikakhulu ukudla kulabo abafuna ukuthuthukisa imfundo yabo ithuba likhona lokuya e-university kumbe lokwenza ama-course aphezulu. Nxa ungasebenzi uhulumende uyakubhadalela i-rent le-council tax aphinde akhuphe imali yokuthi ukwanise ukuziphilisa. Esingathi ama-social services akhona akulani lokuthi kawusebenzi into ezokuthi uphile impilo e-decent uyazithola. I-transport, i-health, konke ngathi it's first class. Ungagula ezibhedlela kuye kukhona konke okufunakalayo. Imishina lani, odokotela, amanesi konke kwenele. Yikho engingakutsho ngempilo yalapha e-UK. Ma sesikhangela silinganisa le mpilo yasekhaya eZimbabwe. Hayi kuchiyene kakhulu. Impilo la eyalapha e-UK ngathi ingcono kakhulu.
Nxa kuyikuthi eZimbabwe kungalunga kube lobubelo kwezomnotho elizwe, ungabuyela yini?
Kungalunga eZimbabwe ngiyabuyela ngigijima. Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngibuyele eZimbabwe. Kodwa kumele kuqale kube lenguquko. Ngisho ngikhuluma ngezombangazwe, ukuhlunguluzwa kwabantu, ilungelo loluntu, ukuba umuntu ebe ngokhululekileyo ukuxotoza uhulumende ma engathabi ngokuthi ngombuso okhona. Esingathi ama-human rights kube le-democratic space, kungaba njalo hayi ngiyabuyela ngigijima. Kodwa ma kungala nguquko ikakhulu kwezombangazwe, hayi angibuyele.
Kukhona yini okufundileyo khona ngapho e-UK obona ngani kunganceda eZimbabwe okungadingi imali eningi ukuthi abantu bakwenze?
Ngifunde okuningi okumaqondana lo msebenzi wami esingathi i-profession ngesiNgisi. I-profession yami international trade ibalisela into ezinjenge-economics, i-transport, i-shipping le-business administration. Ngifunde okuningi lokho ngabuya lapha e-UK njalo ngilokho ngifunda ngisiya phambili.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani impilo yakhona ngapho kwele United Kingdom injani ebantwaneni kakhulu abazalelwe khona ngapho bona belabazali abeZimbabwe baphila njani ubona njani
impilo yalapha ikakhulu ebantwaneni abazalela lapha? Hayi, mina ngithokozisi ngoba abantwana vele bathanda ukuya esikolo besesibancane kakhulu esingathi yi-nursery. So uzathola ukuthi khona umntwana ufunda isikhiwa isikhathi sonke, isikhathi sokuthi afunde ulimi lwethu, afunde isintu. Silutshwana ngoba uba labazali intambama kuphela, sebevele emsebenzini. So hayi, ngendlela leyo mina hayi impilo abantwana yalapha ngibona ingalunganga. Njalo kuyahlupha ukuthi umntwana umkhuze lapha akuvunyelwa ukuchaya umntwana kumbe ukumthethisa kakhulu engaze abone ngani uyamhlunguluza, uyakhwanisa ukukucebela uboche. So uzathola khona ukuthi khona abantwana balapha mina impilo yabo hayi ayingithokozisi. So
lowo ngumnumzana Phanyika Karimanziwa, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwelebilithane.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokuthi iningi labantu liyaswela imota zokuhambisa, njalo uzalungisa lolu hlupho ngokusungula uhlelo olukhangelelwe ukuqeda lolu dubo. IJohannesburg selethule umthetho ohlose ukuthi zonke indawo zokuthengisela ezitaladeni kulelo dolobho zithathwe izizalwane zakwele South Africa. Umanyano o-European Union usukhuthaze amazwe wonke angamalunga ukuba engasathengi amafutha ezimota lenye impahla kwele Russia. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.